lingali fuka njani zulungandaba mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we-studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kumpalakazi 2018 igama ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opha Mtshinguri uthi waloba ugwalo ngesehlakalo lapho okwabhubha khona owayengumkhokheli webutho lezandla umnumzana Josiah Ngogara, kodwa wathathelwa lelo bhuku umnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe.
Hayi, abantu bakhululekile bakhulume esibili. Ngakho-ke naye ukhululekile esibili ukashiri ukhuluma njalo isiqiniso esemoyeni wakhe, njalo ezizwe ekhululekile, njalo neqiniso uza kukhululeka elokhu ekhuluma ngokuningi ekhululekile ukuthi konke kwahamba njani.
Kambe ngempela abantwana besikolo seprimary kabasoze babhadale imali yama-school fees ngomnyaka ozayo? Sihlaziya lolu daba.
Ikhampeni le saqhubeka sihamba ngayo ngoba uthi free awusukuthijokulungele konke futhi umkhangela uhlonzi langkhona lokuthi abantwana kabasaminyane esikolo bafundela ngapha abantwana all these things.
Namhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya khona indaba ezihlupha abahlabeleli besigaba seMandebelele.
Zikananjele lokuthi bakhona abantu abaphuma kubulawayo abahambe international o-black policy onobuntu insinyenzi o-jays khona international, it is because basebenzisa ama-strategies atshiyene.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opha Mtshinguri uthi waloba ugwalo ngesehlakalo lapho kwabhubha khona owayengumkhokheli webutho lezandla umnumzana Josiah Ngogara, kodwa wathathelwa lelo bhuku ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe. Umphathintambo ezomvikela yena unkosikazi Mtshinguri Kashiri uthi uTongogara wafela emoteni ababehamba ngayo eMozambique ngomnyaka ka-1979 ngesikhathi belungiselela ukuphenduka ekhaya, hathi lokhu okwethulwa nguZulu. Unkosikazi Mtshinguri Kashiri uthi kungamanga ukwethulwa ngabanye abantu ebulenjini bokuxhumana abathi waphathisa ukubulala uTongogara wayefisa ukuthi umuyi uDokotela Joshua Nkomo owePF Zapu akhokhele umanyano wePatriotic Front kungakenziwa ukhetho olwaletha inkululeko ngomnyaka ka-1980. Umtshinguri Kashiri ubikele uZulu embuthanweni wesikhumbuzo sikaTongogara owenzelwe eNational Heroes Acre ngolwesithathu. Asenelisanga ukuxoxisana laye uMtshinguri Kashiri ngodaba lolu, kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule utshele uGibbs Dube uStudio 7 ukuthi unkosikazi Mtshinguri Kashiri ukhuluma akubonayo lapho kwafela khona uTongogara ngoba esekhululekile phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
UKashiri ukuze akhulume ngodaba lalo namhlanje kungumumo welizwe osekhululekile esiguqukile. Okunye i-dispensation le ekhokelwa ngabuMnangagwa, abantu sebekhululekile. I-freedom yena leyo ashe i-new dispensation yenza uKashiri abe lokukhululeka ukuthi akhulume ngokwayizolo okwenzakalayo okade kungakhulunywa. Ngokunjalo-ke ube khuluma nje similo kusemoyeni wakhe ekhululekile ngomumo okhona kade sokhululekile ukuthi abantu bakhulume bekhululekile.
Ye, phela abantu bathi ludaba oludala lolu, so yena ukuza kukhulume khonapha engxe ubeyagcina ezigwegwe emlonyeni lapho engasakhuluma iqiniso. Kambe uthi wethulele abantu iqiniso ukuthi yenakala sandla kubhubheni kukaTongogara.
Engingaqala ngakho ngithi into yonke lesikhathi sayo bese sifikile isikhathi uKashiri laye athi yena ngesikhathi ephila akhulume iqiniso alaziyo ngodaba lolu ekhululekile. IZulu bese saba ubengakukhuluma khona okukwesinye isikhathi bekungenzakala isehlakalo kuye empilweni yakhe, but kade singomuma okhona hhayi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume sibili. Ngakho-ke naye ukhululekile sibili uKashiri ukhuluma njalo iqiniso esemoyeni wakhe, njalo ezizwe ekhululekile, njalo neqiniso uza kukhululeka elokhu ekhuluma ngokuningi sibili ekhululekile ukuthi konke kwahamba njani ngokutshona kukababa uTongogara.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 esetsholotsho. Iningi lithi kuyathokozisa ukuthi uhulumende uselungiselela umthetho wokuthi abantwana besikolo seprimary befunde bengabhadali imali yama-school fees ngoba ibivele ingumthwalo kubazali abanengi. Kodwa abanye bathi besabela ukuthi inyathelo leli lingabangela ukuthi imfundo elizweni ibe kuzinga eliphansi kakhulu njengoba uhulumende evele engelamali yokuqhuba inhlelo zesikolo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Paul Mavima uthi ngemva kwalokhu abantwana abayi kubhadala njalo imali yamalevi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemfundo umnumzana Isaac Mpofu.
Amazwe aphumelelayo avele abantwana bayafunda kungelambhadalo ngoba lilungelo labo. Nga kubhadalwa abanye abazali bayehluleka bese kujeziseka umntwana ongelani lakho yena okwakhe ukuthi afundiswe. Yikho ke indaba yokuthi abantwana bafunde bengabhadali indaba sibili eyemukelekayo kakhulu enhle. Kodwa ke kuya ngelizwe kambe nga sikhangela elethu lilamandla okukwenza yini lokho. Umbuzo omkhulu esizibuza wona sibona kwezomnotho kwezemali kulokwehluleka okukhulu phakathi kwelizwe lakithi siswele size sihawule lakathi esinjengoba sihawula ngamapetroli sihawula ngezinye izinto lazisiselekayo bese sisithi thina kambe uhulumende angazabe laso isifiso sokuthi abantwana bafunde kungelambhadalo. Ngoba umnotho welizwe lakithi hatshi kasiboni lamanyathelo uhulumende ukuthi angenza manyathelo bani ukuze azuze imali eyaneleyo ngoba esikuzwa kukhulunywa asikuboni kusenzeka. Yikho ke asazi kumbe abantwana bazaphumelela yini singathaba.
Kuyini okuyahle kuswelakale ngesiphangiphangi uhlelo lolu lungaqalisa?
Uhulumende uyehluleka ukuthi agcwalise izifanelo zezikolo bese ke abantwana bebhadaliswa ukuthi kuzazuzakala izinto zokufunda njengamadeski lamabhentshi lezihlalo ezinjengezingwalo lokuphathisa amatisha labo babelazo izinto zokufundisa. Amakhanseli lawa ayangena ngenye indlela lawa azuze okunye ngoba esithi yibo abangamanini bezikolo kwizikolo lazo kumele zincedise ukuthi ikhanseli ikwazi ukubanceda lakho esingakuboniyo ukuthi ibanceda ngani ngoba lanxa kusakhiwa kubuye phezu kwesikulufisi lesi sikhola kuyiwe ebazalini kuthiwe hayi khuphani izimali zalokhu khuphani izimali zalokhu. Yikho ke asazi ukuba uhulumende nxa engasabhadalisi abantwana izinto zokufunda zizazuzakala njani wona amadeski lezihlalo lalazo zonke izinto eziningi lezakhiwo konke konke asazi ukuthi phoyisa vela ngapi.
Hello ke ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi ecubungula ezemfundo ubeqoqa le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Silokhu sikudaba lunye sixoxe lonkosazana Magodo Mngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana iWoza ebikhankasela ukuthi kube lemfundo engabhadalelwayo elizweni. Unkosazana Mahlangu uthi kusobala ukuthi uhulumende kalungiselelanga kuhle lelinyathelo ngoba imali ezadingakala ezikolo ibingahlelwanga kubhajethi yomnyaka ozayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqale wabuza ukuthi umkhankaso wabo ube lomthelela na kunyathelo eselithethwe nguhulumende.
I think umkhankaso wanceda kakhulu ngoba
sike sathola ithuba lokuthi sikhulumisane le-ministry, sikuthola i-parental portfolio on education, sike saxoxisana layo. Vele sike sangena-ngena endaweni eziningi sikhulumisana labo. And I think the best thing ukuthi i-parliament education portfolio ekhona kathesi isamukele, sasirenzelana layo kube kuhle. Sesahamba sayenza i-presentation e-parliament committee e-parliament. So lakhona it was the first time ukuthi iyoze ihambe ithwele i-parliament ixoxisana nama-policies. Sesiyaqhela one ukuthi siphenduke emnyango sekule-riot sezibhilisha sesisebenzela. So I think it's a good move and I think i-campaign le sizaqhubeka kuhamba ngayo ngoba ukuthi free awusukuthi sokulungele konke sifuna ukukhangela uhlonzi langkhona lokuthi abantwana kabasaminyane esikolo bafundela ngapha abantwana all these things. Thina silama benchmarks asifuni ukuthiwa imfundo ngeyamahara into ingabi lehlonzi. Sizasebenzisa lokhu ama-benchmarks avele khona e-exista international standards, i-4As, i-availability, accessibility, accessibility and availability. I-free education kumele ihambelane nebhajethi yangkhona.
Ye, ungasichazisela i-4As leyo lelisithi ngabe kuba njani?
Ya, nxa sikhuluma nge-4As le sikhuluma nge-availability ukuthi sona isikolo sikhona na, ama-bench, ama-desk, ingwalo zokubala, ishintshane lebhuku lakhe na, u-teacher, qualified teachers bakhona esikolo, khangela amanzi okunatha akhona esikolo na, izambuzi. Nxa sikhuluma nge-accessibility, i-accessibility ukufinyeleleka, sikhuluma ngomango wokuthi abantwana bahamba umango ongakanani. Xa kusemakhaya siyakhangela kakhulukazi ukuthi khona imfula abayikhothayo ilamabrijini kayifaki abantwana engozini abantwana kabavalelwa lizulu khona abantwana abakhrosa umgwaqo omkhulu yini. Ngizanika isibonelo njengalapha ilokishi endlalakulo kulemdlaleni magogo mina kule ntamathe primary school emagogo primary school but singananzela kule lokishi elilakhi liyokuthiwa yokuflight iphela ndaba west ngale kwephumula road umgwaqo lwani umkhulu kakhulukazi. Okukhona kathi singama speed humps kodwa nxa si-accessibility ukhangela ukuthi kulama speed humps kulama zebra crossing lines njalo lapho kukhrosela khona abantwana besikolo kumele kulababhakali lana atshengisa abantwana besikolo kuphinde kube nepholisa ezancedisa umntwana ukhrosa umgwaqo i-accessibility leyo. Sesikhuluma nge-economic accessibility. Economic accessibility bona uhulumeni sekukhavile nxa ukuthi ube-free so lapho siyajabula ngoba sibe-free wonke umntwana sizamthola. U-accessibility futhi ukufinyeleleka ule non-discrimination akubandlula umntwana wonke umntwana nxa uyi-free akube-free. Umntwana ongelabhethi kangena esikolo ngoba it's not a requirement ukuthi umntwana abalebhethi engena esikolo ngoba sesinanzela ukuthi izikolo ezinye zesishiya abantwana ngaphandle ukuthi abalabhethi abalamali. Sesikhuluma i-accessibility ukwamukeleka imfundo yini ephiwa abantwana iyamukeleka na. Ihlupho kade sihlangana nawo kakhulu athi sihlangana ukuthi khona abantwana bafunda beminyene emaklasini. I-child teacher ratio. I-research eyenza kana iyatshinga ukuthi khona umntwana ofundiswa ngolimi lukamamakhe from ECD to grade 5. Uyaphumelela uyabamba masizifundo i-adaptability manje sesikhuluma ngokuthi ona imfundo yona kumele iguquke ithathe isimo salapho esaleso sikhathi kathi sikhuluma nge-technology so kunjalo njalo kho sikhangela ngakhona i-4As
lina livele likhankasela lokho lalisithi imali angayithatha ngaphi.
Imali kumele ibe khona ngoba singakhangela imali eZimbabwe ikhona kodwa kayisetshenziswa ngendlela efanele. Ungakhangela ilokuzeni i-4As ngizazi ngikhuluma ngayo sithatha ku-internet ku-ISS that is Economic and Social Cultural Rights eyayisayinwa eZimbabwe ngo-1991. Ukusayina kwayo ngo-1991 kwakumele ngo-1993 ibisiza the-national plan ukuthi izayenza njani imfundo ifinyelele mahhara. Kuhambe ngo-general comment stream u-paragraph 13 we-ISS uyasivumela ukuthi ama-member states ancedise ezilonge kule plan. So kuqala okumele khona kumele kube le plan ezayenza ukuthi ingqengobani ofuna ukuncedisa ancedise kwathi okay iZimbabwe sincedisa ngalesika ngoba kuyize lezo ukuthi amazwe athi azancedisa kodwa after bathi beyekile ukunceda siphinde sibuyelile emuva sihlehlele emuva kube le-retrogression. We want progressive realization. So i-national plan on progressive realization of free education not at primary level ngoba iZimbabwe ngo-2007 yasayina ukuthi khona standard is 9 years of free schooling but now sesikhuluma nge-secondary. If we're talking about basic education landed constitution in Zimbabwe 1675, basic education, the 4 minutes of primary and secondary education type basic. So from ECD to form 4 is basic education. So kumele kube le plan lokuhlela. It's not just overall lisasa livukele announcing. We need to have a plan for that.
Lo ke ngunkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. ndaba manje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Siqale ngephephandaba le The Herald elithi lona osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi iningi labo abathiwa ngojunior doctor basafundela umsebenzi. Ngalokho uhulumende uzakwenza umthetho obenqabela ukutshengisela ngoba bengasozisebenzi zikahulumende. Iphephandaba le The Chronicle lithi kulemigulugudu ebihlome ngembhobho ehlasele umgodi weKasim Gold Mine owawusaziwa ngokuthi yiTech Gold Mine yabaleka legolide elibiza imali ngamadola ezinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa i-$70,000. Kubikwa abantu laba bebambe onogada bababopha andubana bebaleka legolide leli. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp. Inombolo zethu ke +1 202 465 0318. Ke sizwe ke amazwi wena.
Mina ngingufanuel Ncube ngisebhinga. Yebo, ye-Christmas sidlalile nje ngenxa yokuthi bakithi izinto eZimbabwe zikunzima. Ikhuluma kanje izinto zonke ziphelile, ithukela ayibambeki, konke nje vele kunzima lapha eZimbabwe. But as uPresident Sisulu, but sibili ukuthi vele uyenzani sibili, yazi ya kalazwelo lathi abantu asazi ukuthi nxa esithi yithi samkhethayo, yithi sibe samkhethayo. But siyamangala ukuthi kambo ngakhethwa ngabantu phinde abantu balahleka buhlungu kangaka. Kuyini khona lokhu? So vele lapha eZimbabwe bakithi siyadubeka ukuthi sibe singathi izizanu PF sibili iyathanda ukuthi ilungisise udubo olukhona elizweni. Amboni ngoba obaba lo beqeda ukukhuluma bekhuluma iqiniso sibili. Yebo, yebakhona abezana abalesifiso sokulungisisa, but abaphambili bangukhona zingwenya zizilwane zodwa abakhuzeki abalazwelo labantu. So now kathi siyahlupheka, but angisole abantwana bezimbabwe. Abantwana bezimbabwe isikhathi sama-election bayenzile abakukwanisileyo, but bona ngenxa yokuthi bona laba abakuzana baphambi bangikhona izilwane zindlovu ziyenza lokhu ezikufunayo sona. That's why libona ilizwe lezimbabwe lisiba nzima kabuhlungu, libuswa ngabantu abayizilwane. Yazi siyadubeka, sifela ukuthi singonzi.
Ye, linjani uJamel uDawudune esandla safohloza asesigabeni seDinas Phulu. Ngithanda kubingelela lina basakazi ngithi Khisimusi enhle, bese ngibingelela umndeni wonke wami, ngibingelele abakhelwane. Ngithi hayi, nanxa izinto zimbi, isimo sesibi, uNkulunkulu ukhona ngaza ke sijiye sodwa.
Mina ngumama uMancube ngifona ngise Matoko eWard 5. Thina iKhisimusi kunzima, izulu alikho, amabele kuyatshe mina siqedanga lokulima abantu. Kunzima singabomama, asisakwazi lokuthi sizabamba ngathi sisiyama. Ngoba thina sizihlalela ekhaya siphila ngokulima, ngokuthi nje sithengise okungamabedlanyana lokufuya inkukhu. Njalo bakithi thina sikhala ukuthi siyayilalela iStudio 7, kodwa nxa sithi siyalifonela thina sithole impendulo asingeni ehlelweni ngapha phansi ezansi.
Hayi, siyabonga ngabalaleli bethu labo ke abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Lo wakugcina uMancube weMatobo ku-Ward 5. Hayi Mancube, ungadinwa la kusasa, ukuthi nje kwesinye isikhathi siyandelwa, kodwa ke ungadinwa. Lisithumezele ke imilayezelo yenu unombolo ezithi +1 202 465 0318. Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya khona indaba ezihlupha abahlabeleli besigaba semandebeleni. Sigqiba uhlelo lwethu ke ngengqoqo esiyenze lo mnumzana Zenzele Ndebele ongumqondisi weIngwe Studios eyakobulawayo incindizela ingoma zabahlabeleli abaningi kakhulu abakobulawayo lezigaba ezigombolozele leli dolobho.
So more than anything else, mbona ngani okwenza music eZimbabwe eyakobulawayo ingakhuli ngama marketing strategies. Uzananzelela ukuthi bakhona abantu abaphuma kobulawayo abahambe international, o Black Mfolosi, onobuntu, insinyizi, o Jays gone international. It is because basebenzisa ama strategies atshiyene. So akulanto errong ngemusic yakobulawayo, akulanto errong ngabantu bakobulawayo, kodwa there is a lot engekho right ngestrategy sabo.
Kusukela kuzwandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 engoma engoma
kodwa siyabona abanye abahlabeleli abafana labo Japreza labanye abavele Harare ngale ungathi kuyini kahle kahle okwenza ukuthi bephumelele ayisiyo music yabo ebathengisayo
music yabo ngabe ngabathengisa but bafake imali lapho kule music bacabanga ukuthi Japreza ihlabela isikhathi esingangemabhawa abantu beyalandaba layo uyafaka imali uyathola i-advertising corporate support ngenxa yokuthi ingoma zakhe yabezi ezimaketa so ama-shows yayenza so kuqakathekile ukuthi abantu befake inhliziyo akusoze kube into yelangelangelo wathi umhlizi ukuqasha uhlekela ngabo-1974 uzowaphumelela ngabo-1998 so kuqakathekile ukuthi umuntu eyenze i-strategy ebone ukuthi imusic yakhe uyayiphusha ayikhona ukuthi nje one day sivuka sicabanga ukuthi izathola ama-results.
Kodwa siyabona abanye abahlabeleli abavela khona ngapho kobulawayo njengalabo batho ukuthi bangani sebephumelele. Kahle kahle bona abo abasebenzisayo ukuthi babayenzele i-marketing ngabantu ababe befuna imali eningi la.
I-music kwesinye isikhathi ku-market awufuni imali eningi, isikhathi yavumelana ukuthi yena lowo uphromothayo uzatholani, yena lawo uzathola. Bese lisebenzisana nje libona ukuthi libona ukuthi lisebenza njani.
Indlela esigcibe ngayo uhlelo lwethu ebesixoxa ke ngendaba zokubana kanti abahlabeleli bakobulawayo abanye ngani bengaphumeleli lanxa becula ingoma ezimnandi kangaka. Ke sigcibe ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngilikhumbuze njalo balalela ukubana lingakhohlwa ukubana silezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kunhlelo ezilandelayo.